Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhla ka 9 Ntulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamuzi zakobulawayo ezathelwa intuthu ehitshayo kutshengiselwa ngolwesithathu sezilezifo ezibangelwa intuthu le.
Amapholisa adengene ezindlini zabantu ebatshaya ejikela i-tear gas. Ngikhuluma kanje kulo mntwana ohitshwe i-tear gas esifune sihamba siyamthatha thina izolo ebusuku simo sesibhedlela.
Amapholisa athi adinga abaqoqa ukutshengisela kwe-stairway okwangolwesithathu. Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezemithetho. Kambe kuchasisa umthetho wokuvimba impahla ethengwa kwamanye amazwe okwenziwe nguhulumende kungaka kutshengisani?
Akusoko ukuthi umuntu engasuka eHarare kumbe ekobulawayo esithi ufuna ukuyothenga i-2kg yechukela. Ayikho into enjalo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuhaza intuthu ehitshayo okwenziwe ngamapholisa emzini weMakhokhoba lemzilikazi ngolwesithathu kutshengiselwa kuthiye abanye sebegula ngenxa yentuthu le. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenis Banda ongomunye wabaphathisa abalwela abawelwa ludubo ngemva kokutshengisela lokhu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amapolisa iriot police ilokhu ikhona i-border edrobheni lonke bakhone ngaphandle kwezitolo ikakhulu ezakwe-chopis njalo layo i-police station i-central kule-riot police eyabiphandle ekhangela ukuthi abantu abasoze batshaya i-police station. Abantu abaningi njalo into ezwise abantu ubuhlungu ngabantwana abancane ababanjwe ngamapholisa. Amapholisa esithi bona abantwana labade bayingxenye yabantu ade bethatha izinto ezitolo ikanti kungabantwana abancane kakhulu abane abaye ema-primary school. Bethe sicala lokuthi bebesenza umsindo njalo lokuthi ngabantu abane bakhona amapholisa besithi ngesikhathi sona somsindo bese begqekeza izitolo bethatha ukudla ezitolo.
Zona izitolo ezigqekeziweyo zingaziningi kakhulu na?
Zintutshwana. Kulezitolo ezinye ezithaye yi-tear gas yamapholisa amawindi amapholisa adejika ama-tear gas. Ngoba amapholisa adengene ezindlini zabantu ebatshaya ejikela i-tear gas. Ngikhuluma kanje kulo mntwana ohitshwe i-tear gas esifune sihamba siyamthatha thina izolo ebusuku simo sesibhedlela. Kulabo gogo abahitshwe yiyo intuthu le edakayo sebegula kathesi ngikhuluma kanje. Nxa lokhu-ke akusaqedakali ukuthi abantu ade bevulala ama-fasteli ngamapholisa echaye dinga abantu kumbe ngabantu labathi bejika amatshe bejikela amapholisa. Kodwa kokugqekeza-ke bengaye bekhona abalutshwana athi sebetopa izinto ezitolo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balendlala kakhulu. Ngakho mina bengisithi emapholiseni kodwa udubo olukhona ukuthi ngabe bona bakhulumisane kuhle lezakhamizi bengazange benze into le ngodlakela ngenxa yokuthi nxa benza njalo yikho kwenza abantu bebelolaka belwisane lamapholisa.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi lina njengebokholo liyenzani kudaba lona lona?
Okokuqala besihambisa ukudla ngoba kulabantu abafika esingathi 100 people ebesibahambisela ukudla izitshwala njalo sibahambisela lezinkwa ukuthi beyekudla ngenxa yokuthi sibona ukuthi kuba nzima ebantwini beZimbabwe ukuthi bekwanise ukuhambisela kabantu. Njalo kwesibili besisebenzisana lamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights. Okwesithathu njalo besiqalisa ukufunaqalisa ukukhulumisana lamapholisa ukuthi nxa siya phambili akumelanga babambe abantu ngendlela enjalo. Okwesine sizaloba incwadi, sifuna ukulobela incwadi iZimbabwe Human Rights Commission. Siletha umbiko wokuthi ungcono bahluze indaba yokuthi amapholisa adetshaya abantu.
Lo-ke ngumfundisi uSenis Banda, isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Amapholisa athi adinga abaqoqa ukutshengisela kwe-stairway okwangolwesithathu. Abadingwayo laba babalisa umfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we-hashtag this flag lomnumzana Promise Mkhwananzi omanyano wetajamuka. Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezomthetho omnumzana Robert Ndlovu esiqale ngokumbuza ukuthi kanti vele kulicala na ukungayi emapholiseni nxa besithi uze kibo.
Kuyadependa ngokuthi uzwe ngobani ukuthi uyadingwa ngoba amapholisa amayedinga umuntu abekwazi ukuthi adinga ubani ohlala ngapha. Ayahambisa umbiko officially endlini yalowo muntu ukuthi hayi uzibani bani siyakufuna ubuye enkambeni enje. Anti uyakubona kulo mahluko ukuthi uphongubale newspaperini kuthiwa hayi ubani uyadingwa ngamapholisa kungaspecify lokuthi yiphi inkamba emdingayo.
Okokuthi manje nxa ungayekeli ukuhamba icala oyabulidalile ngeleni?
Asizoqala ukuthi awuhambanga ngoba yabunga notifywanga kodwa okwenzakalayo ukuthi nxa wona amapholisa seze akuthola kuyikuthi akunikile inotice yokuthi hayi siyakudinga. Kuyakusuka kube le effect ku-bail application yakho ukuthi bekwenze njengomuntu akadubaleka but ayisikho ukuthi ungayenza ukuthi uncitshwe i-bail isithi. I-duty yamapholisa yikuthi wona umlando wamapholisa yikuthi akulande nxa yekufuna. Futhi konkona i-story lesane siphume enewspaperini ukuthi hawu bani udingwa ngamapholisa kuyabe kufana lokuthi yi-rumor leya. Ipholisa ngaphandle efake i-press statement wona ngokwawo ukuthi uzibani bani siyamdinga wa appealing for information ukuthi unga. Then ungahamba even noma ungahambanga beyenze njalo akubi licala kodwa okwenzakalayo ukuthi amapholisa amayesethe awudinga akuthola alakho ukuthi aqale ukuthi wena ukubaleka.
Alo ke ngumnumzana Robert Ndlovu ingcwethi ecubungula izomthetho ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kambe ukuchasisa umthetho wokuvimba impahla ethengwa kwamanye amazwe okwenziwe nguhulumende liviki kungakutshengisani. Ngenyanga edlule uhulumende wazise ukuba usethule umthetho omutsha oza kwenqabela uzulu ukuthenga impahla yakwamanye amazwe evele ikhona elizweni. Kodwa kuyona le iviki, uhulumende uchasise wathi uzulu bengawuzwisisanga lomthetho ngoba uthi uzulu engangenisa impahla elizweni nxa ingayisiyo yokuthengisa kodwa ingeyokusebenzisa endlini. Sixoxe lomnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni i-International Cross Border Association ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bavumela ukuthi kungene izinto ezincane kakhulu, izinto ezokuthi vele noma bengavumi, izinto ezokuthi uyazifaka noma e-handbag odlule. So vela akula mehluko la.
Manje bona abantu bathini njengoba bebeke batshengisela sebeza phinda betshengisele kumbe hayi sebeyachiya kunjalo?
Okwakathi salindi ukuzwa ukuthi bengatshintsha yini ukuze abathenga izinto ezithengiswayo bakwanise ukuthenga bayothengisa. Ngoba le list ayiphumileyo ngeyabo ngezisebenzi ze-government ezisebenza ye-border le mafuna ukuthenga ukudla kwabo ezindlini zabo. Akusoko ukuthi umuntu engasuka eHarare kumbe ekobulawayo esithi ufuna ukuyothenga i-2 kg yechukela. Ayikho into enjalo, yizinto zabo lezi mabefuna ukuthenga izinto zabo e-border.
Yes, ke sezwa laba se-South Africa khona ngapho o-businessmen labanye abanjalo bekhala ngomthetho nalo. Bona bathini ngakho lo?
Umthetho lo ubulela umsebenzi ngoba ama-shopu vele kathesi ukuthi shopu ithengise 200 rands kunzima. Bayatshona bemile nje, akula muntu ongenayo, akula msebenzi, bayagcina bevala. Njengayizolo ngayemesina kanti izitolo zivaliwe ngoba kungela ama-customer.
Wona amakhombi lamabhasi aseqalisile na ukuhamba njengoba besizwa ukuthi abeke wama mbijana ukwedlula ecapha umngcele?
Amabhasi amile mhlaka 5 eHarare ngesikhathi sika 3 o'clock i-roadboard yavalwa, and then eJoburg ngesikhathi sika 4 o'clock kwavalwa. Kodwa kathesi amabhasi ayahamba but amakhombi awathwalayo abantu kuvela emesina e-border besiye emesina kasebenzi ngoba kulabantu abangenayo ngenyawo.
Oko kuthi nxa wena ukhangela ubona ungani kuzahamba njani?
Kungathatha isikhathi kodwa bagcina sebevuma ngoba siyabona ukuthi i-government yeZimbabwe vele balandela abantu, balandela abantu emuva. Abantu bengathi bafuna ukwenza i-vending, i-government iyalandela. Ama-diamonds, sibili ama-diamonds adiscover ngabantu. I-government ingawazi ukuthi kulakhula ama-diamonds. I-cross-border trading yadiscover ngabantu. I-government ingawazi ukuthi kule mali. I-government iyabe ilokhu ilandela. Singakhangela idorobha elinjenge-Bedbridge. Liphila ngakhonoko nge-cross border. So angiboni i-Bedbridge ivala imizi yonke leyana ivalwa ngenxa yokuthi i-government kayifuni ukuthi izinto zidlule. Bayagcina bevuma kuphela ngoba abantu abala choice. Kufana nalokufa, abantu abala choice.
Alo ke ngumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni i-International Cross Border Association. Ukuze sizwe ukuthi umthetho lo omutsha uzathiya umnotho welizwe uminjani, sixoxe le ngcwethe ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera.
Ngibona njengale uhulumende usephindele emuva andobana abone abantu beprotest ukuthi bengafuni into enjengaleyo. Umthetho ubuya ube ngachasiswanga ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bawise into zabo abangafuni ukuthi bazisebenzise. So kuyafana nendaba leyana eyama-bond notes esiye sabalayo ukuthi u-Reserve Bank kanyena uke wachasisa owakuqala, owesibili, owesithathu nangowesihlanu. So bona njengami uhulumende usephethele emuva ngoba kubona ukuthi abantu bebengafuni input banile.
Kodwa khona ubona ungani kuzayenza njani umnotho, kuyawuthiya unjani umnotho welizwe nxa kungaqhubeka kuthiwa khona nxa ufuna ukuyathenga ichukela ubuye le sakele lodwa?
Ubo yokuthi thina asinamthetho ezayenza ukuthi i-economy yethu ihambe ngendlela okumele ihambe ngayo. Imithetho yethu khanye njengani siloku yi-confusion esinakho. Ukuthi namhla silomthetho onjengalo statutory instrument esile import ban. Sesikhuluma ngokuthi hayi sifike ke mhlawumbe njani abantu emakhaza abantu futhi bawuyise into abazifunayo. Kodwa ama-commercial importers yiwo azazi ama-nice. Kodwa ngibona njengani into ekhona lapha yi-confusion ukuthi nxa umthetho ubuya kumele uchasiswe ngendlela okumele ubuye ngayo first time athi ukuthi sesimele amaviki amabili abantu sebehambe esaladeni. Uhulumende usezama ukuthi achasise ukuthi hayi belingazwisisi. Nalo ungakhangelisisa ngo-permanent secretary osechasisa lokho, ayisiyo minister, uminister ukuthi import ban izasarenjelwa. So asibakwazi ukuthi nxa ekhuluma usikhulumela ingofuleyo ikhulumela iministry, kodwa silethembele ukuthi ukhulumele iministry.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Oba manje sengilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ukuthi abesifazana baziphilisa njani ngesikhathi ilizwe lisithi imali iyasilela. Njalo kusanda ukuba lokutshengisela okunengi okuchiyeneyo. Abantu besola isimo somnotho welizwe abathi asimanga kuhle. Kambe lokhu kuphatha njani abesifazana? Sixoxe lo Councillor Thabita Ngwenya ka Ward 6 ngobulawayo ukuze asichazisele ukuthi kwenzakalani.
Kuniqiniso ukuthi abantu bayahlupheka sibili. Kodwa abantu sebezama ukuziphilisa nje njengamaZimbabweni ngokuthenga bethengisa. Ikakhulu abaningi sebethengisa amatamatisi lembida lezigqoko ezindala kuma emakhoneni emgwaqo, even la kuma shopping centers. yikho ngani sekubanceda mbidana ngokwenza ama peace job babecela ukusebenze eyadini yomuntu baphiwe something.
Siyananzelela ukuthi ward yakho uward 6 ilendawo ezigoqela iBellevue, iNewton West, iBarham Green, iMontrose, iWest Somerton, leSouthwold. Kwakuzindawo lapho kwakuhlala abantu abangani balemali okungcono kulabanye abahlala emalokitshini. So kwatshintsha yini lokho?
Kungcono, kungcono kule malokitshini. Ngenxa yokuthi nxa sesicompare impilo thina esiphila ngayo khonapha kuward 6. Le mpilo yalaba abahlala emalokitshini sikubona ngokubhadala ama-rates ukuthi at least lanxa thina siswela kodwa abantu bangapha bayazama ukubhadala ama-rates lanxa bebhadala ngobunzima kodwa-ke bangcono kulibe emalokitshini kodwa-ke akufana akusafanani lalaphana esasikwanisa ukuthenga ibhata lokunye nje okuspoila o-ice cream asakwanisi. Sesiphila ngama-basics okuthi sikwanise ukuphila nje.
Abesifazana bona-ke khona ngapho labo ngabale msebenzi engcono yini ukuthi baziphilisa ngcono abafani labanye labantu abaphila ngokuthengisa emgwaqweni?
O abesifazana abanye babo bayasebenza abanye labo kabasebenzi so laba abangasebenziyo yibo abaphila ngokuthengisa lokufuya inkukhu lokulima imbida emayadini abo. Sengicompare even ngo-2000 for example kwakungcono kulalokho esikho khona kathesi.
Abantwana ezikolo lokho behamba belama-uniform lakho konke.
Hayi, izindlu eziningi sebelojisa njengama-cottages. Most of the people here sebelojisa ama-cottages to supplement their income. And school fees abanye bayehluleka sibili ngoba bathola ukuthi umuntu ngukhulu logogo anti abantwana ngapha most of them bathenga izindlu lezi kudala so iningi labo sibe ngabantu abadala anti so balabazukulu sebegcina labantwana ababo abalabantwababo futhi ngenxa yokuthi unabantwana abamele ngaye bayasebenza kabasebenzi so ubuzima anti abona ukuthi kukhona nxa kuyithi nzakuthi ngugogo sengizini umntanami nomntanakhe yibo ububi esisikubo.
Endaweni liyana esidojiwe-ke okwakuthiwa abantu bazahlaliswa kuhle sokusenzakalani kathesi? La bantwana abangamantombazana bagcina besabelana indawo encinyane le muli yonke.
Kulokhu kunjalo esidojiwe kunemuli ezilutshwane esezazozi ama-stands e-Cowdery Park but ngiyabona they are only less than 20 and ama-stands e-Cowdery Park akhona i-council i-city council yona ya-offer ukunika abantu abanjengabesidojiwe ama-stands ngemali ephansi kakhulu okuthi i-housing bathi wona nxa umuntu esuke esidojiwe ele mali engange about $700 uyakwanisa ukuthi bangamnika i-stand abe lokhu ebhadala mbijana mbijana kodwa even with that people cannot afford it all layo council cannot afford to just give them ngenxa yokuthi ama-ratepayers they are not paying as they used to do.
Ikusasa liyibona injani?
Problem yona le industry ingasolva kuphela kuyabe sekuright nanti ngikhuluma ngisingod fixing ama-industry amaningi akodi yami akula kuvaliwe kungamanxini so manje abantu bonke lawo bangaphi badlani.
Sibongile ukuxoxa lani kuhle.
Hayi, mbongile sesi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Thabita Ngwenya ka-Ward 6 ngoBulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Lilale igama nguChris Gande.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.